awumsebenzi.
Siyahlangana njalo ke mahlaba ezulu lamhlanje ke kuhlelo lwabasakhulayo. Lamhlanje silomnumzana Tinashe Basa, umqondisi wezimkids trust kona ngale ke ephumula obulawayo ukhona kona ngapha ke kulezi nsuku eMelika.
Awumsebenzi.
Siyaphila linjani?
Siphilile kakhulu, akubingelela uZulu.
Salibonani.
Ye, akusitshela ukuthi udingani lapha Tinash.
Ngizokhangela abanye abalama organizations anjenge awethu thina ukuthi basebenza njani, bakwanisa njani ukuhlanganisa ingqondo zabo bonke ukuze bephume lento enhle. So okunye kwangikhona ngihamba ezimkids orphan trust, ngizame hamba lomkhokheli wethu uDennis Gabori. Sizabe sihamba lapha ayenza khona ama fundraising, sizabe sihlangana lama donors ethu, kwakhona abanye aba donors gqoko izicathulo ezabantwana. So sibone ngani kungaba kuhle ukuthi sibabonye thina sizihambele siyebabonga sikhulumisane lawo. Then mhla ka 26 October ngizabe ngiku AIDS walk in Washington DC. Lapho enzaba ngisebenza lama organizers aba organizer i AIDS walk ukuthi bakwenza njani ukuze bephumelele.
Okunye ke ubona zani uzabusenzani? Sizokuthiwa uzahamba ku Youth Day, kuyabe kuyini khona
ku Youth Day? Ngizabe ngihamba siyehlangana labanye ama youth awalapha e USA, sizabe sitshengisana ama ideas. Mina ngizabe ngikhuluma about impilo yami ukuthi ngingela mfundo eningi ngikwanisa ukwenzani empilweni yami, ngoba kathesi impilo yami iyangichaza izinto zonke ziyangihambela kuhle. So la ngizabe ngibonisana labanye lawo abangafundanga kakhulu ukuthi loba ungela sikole esiningi kodwa uyakhona ukuthi uphumele.
Yesterday ikefu kancane.
Hello, ulira wase South Africa nilalele uhlelo lwabasakhulayo no Gibbs Dube.
Lamhla ke silomnumzana Tinashe Basa, umqondisi wezimkids trust kona ngale ke ephumula kobulawayo ukhona kona ngapha ke kulezi nsuku eMelika. Akusitshela kancane ke nge-AIDS walk lay kuyabe kuhamba njani?
I-AIDS walk lay ikhona Saturday 26 October. So mina ngizahamba ngolesihlanu, ngizahamba khona ngali ngiyehlangana labakhokheli abe-AIDS walk, abe-Whitman Clinic. Ngizabe ngihlala labo phansi sixoxisana, labo bengibonisa ukuthi injongo yabo ngeyani. So ngizabe ngibona ukuthi konke khonoku bazabe bekuhlanganisa njani. Then mhla ka 26 yiko lapho okuzabe kule walk yangikhona. Mina ngizabe ngikhokhela amaZimbabweans abakhona lapha abafunda lapha e-USA. Sizabe sihamba konke, then sizabona ukuthi injongo yabo iyaphumelela yini abe-Whitman Clinic. Lo mkhondo wokuthi ngizenza into enjalo eZimbabwe.
Yes, akuzwa kakhulu. Akusitshelekeke kancane ngeZimkids, kambe liyenzani khona ngale phumula?
Ezimkids sine disintandane, sile ntandane esifika 170. Siyabafundisa ukuthunga, silama sewing machine, ama electric sewing machine. Siyabafundisa ama computers, sile library. Abanye bangkhona abachaya isikolo, siyababhadalela ischool fees. Bakhona abanye abangakwanisiyo isikolo, sizama ukubancedisa ukuthi loba bengela mfundo, kukhona abangakwanisi ukwenza okunjengewelding le carpentry.
Yes, awuza kakhulu kodwa isikhathi sethu sesidliwe ngumangoye. Ubona ngazani ekhaya uzabuyela uphetheni ke Tinash?
Ngizabuyela emphethe ulwazi oluningi kakhulu, ngoba impilo eyalapha ichiyene kakhulu impilo eyalapha eZimbabwe. Kulezinto eziningi engizifundileyo lapha engizahamba lazo ngiyefundisa abanye bethu.
Silethemba lokuthi uzakholisa ke lapha e-USA ungadinelwa kusasa.
Ngiyabonga kakhulu.
Ye, yeah, lati sithi ubhotabhote kahle khona ngapha ke e-USA.
Ngibongile kakhulu.
Hayi ke siyambonga kakhulu ke uTinashe. Asihlanganeni singabaphileyo njalo ngeviki ezayo. Wolivalise moyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube lelale. Hayi ke mvuka nkomo singachaya kuzwele. Ngiyabonga.
So when the man comes, there will be no doubt.